uwezi ukulomgabe umnangagwa sasibatshela bona laba amahovethi besayo babawonayo kabafuni kulalela uZulu ngabe bayalalela uZulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezefactionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eselikizwe so ke baqinisile ukukhona kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phambili.
Ye kwenziwa kuyini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi?
Uhlupho lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefaction ababe bekiwo ngoba into leyani iqalisa even kwaphana nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungise ilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition ndawonye nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebesithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulohlupho khona khona.
Kodwa kuyalungiseka baba Ncube njalo kuya ngaphi konke lokho?
Okuyinto lokhu kuyalungiseka baba uDube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini ilizwe sisonke singamazimbabwena sibuyeni ndawonye kuyalungiseka. UDube ukuthi kungahamba kuhambe bayeqabame laphana bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano into lokhu kufuna ukuthi kulungiswe nguZulu wonke emanyeni yinto abayenza rongo kodwa beyazi into eright.
Ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela umnangakho kungaba khona konoko?
Angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lophiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho.